ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
In reciprocation, I then took the decision of inviting Matebeleni Collective and their civic society associates to State House here so that we could have a conversation.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleland Collective namhlanje koBulawayo.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wakabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelelwe but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle.
Abasekeli be-MDC bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo le-MDC Mnumzana Morgan Tsvangirai wabhubhayo. Kuhlelo ngoza Friday liviki sileqembu lomculo elibizwa Makhwapheni and Quality Superstars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleland Collective koBulawayo beqoxisana ngendaba ezimqoka kulumhlubulo welizwe ezigoqela ukuxazulula ingxaki yombhuqazwe weGugurahundi, ukutholiswa kwamathuba alingene kwezenotho lakwezombusazwe, ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo kunye lezikolo ezifundiswa ngababalisi abazi ulimi lwendawo lokunye okwehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abakade begcwele amabhasi amane lamhlanje bathwalelwe e-State House koBulawayo ukuyaxoxisana lomongameli Emerson Tambutso Mnangagwa. Kuhlaziwa ukuba uhulumende engabe esedlale indima enganani ekuqondiseni izikhubeko ezibhekane labantu beMandebeleni ezibalisa umbhuqazwe weGugurahundi, ukusilela kwamanzi, ezemfundo lomnotho kanye lokutholiswa kwamathuba kungela nkethabe chabi. Umnangagwa uthembise ukuba uzazama okusemandleni akhe ekuboneni ukuba izikhubeko ziyalungisiswa loba nje engacacanga ukuthi uqala nini.
In reciprocation, I then took
nithethe isikhathi sokunxusa amalunga eMatebeleland Collective ukuza lapha e-State House ukuze sizokhulumisana kulandela umhlangano wethu esawenza nyakenye ukuze sibonisane. Kuyadanisa ukuba kwingcosana osekuthe kwenziwa kuze kube manje kulokhu esasivumelene ngomnyaka odluleyo.
But it is important that to know that verdict has been done.
Amalunga eMatebeleland Collective asole uhulumende ethi akulanto emqoka asethe wayenza kusukela ngomnyaka odluleyo. Omunye wabalombono munye kuyisikhulumi seZipra Veterans Trust uRetired Colonel Bester Willy Magwizi.
Well, akayenzi lutho uhulumende, in my view. Kufuze ukugcwalisiswe in word, letter and spirit. Kodwa ke iword ingakwanisi ukulahlisa, ispirit imbona ngathi kasikho. But uthen hayi, it's an acceptance. But iya public apology ke. Osekhaya uzabakwazi ukuthi wavuma ubani.
Umabhalane weGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uvumelane loMagwizi.
Kuze kuphume ukuthi kumele abuyeze ekhuluma le Matebeleland indaba yeGugurahundi. But kala ma-answers ngeGugurahundi. Uphonga udlula phezulu, the only answer ichilwe ukuthi lijongani ukuthi angikho genuine. I-genuineness yakhe sexpect siyibone nge-action. asitele program of plan ukuthi sisuka lapha ku ground science city akakukhulumi this is the second time esenza njalo wasuka ukuqala kwamba wasuka esixabanisile kwa divide mathebele collective sahlangana lomnangagwa we didn't come out with any answers la namuhla futhi sesiphindile sahlangana there are no answers eziphumayo kuyazidlalelwa nje there's nothing that came out of this meeting sesikhuluma iqiniso sisi bekuyikuze ixoxa nje kulifana lethathe seralini kamnangagwa yikho nje kuphela desukulandini
unkosikazi Hildegard Mufukare owelupane Women's Development Trust uthi uhulumende asekwenzile kuphansi kakhulu kulalokho ababe kukhangelele
uhulumende asekwenzile kulutshwane kulalokho esasikukhangelele kodwa esikuthandayo ukuthi kukhanye ungathi kuthiwa kule will ukuthi benze ezinye izinto so sikhangelele ukuthi kuzahlalwa phansi futhi kuhumongamela ebona le cabinet yakhe babona ukuthi kungenziwani njalo kunye sikuthandilele iqiniso ukuthi akufike iqiniso kalikhulunywe njengoba linjalo nje
abasakhulayo balokhu behlaba omkhulu umkhosi ukuthi lokho bevalelwa phandle kukho konke njalo abantu abasuka phandle kwezigaba zabo yibo abathola amathuba maqala kulabo Ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithembise ukuba zizazama ukuthi zigcwalise izicelo zabantu loba nje bengakatholi amandla okwenza lokho kuhulumende. I-commission ebona ukukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission layo icalwe ngokungafinyeleli ebantwini njalo isikhathi sokuqhubeka isebenza sesiseduze lokuphela kungela mizamo yokuya edale ukuba iphiwe eminye iminyaka ukuze ilungisise udaba lombhuqazi weGugurawundi oluyilo oluphambili kundaba ezihlupha abantu eMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eState House ngingu Anastasia Ndlovu.
Umahluli womthethandaba waphezulu emaswingo uJustice Garaine Sumawadze ufumene umsekeli kamgcinisihlalo wemandla leMDC umnumzana Job Sikhala emsulwa ecaleni akade elithoniswa lokufuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni okungekho emthethweni. Uthe lapho esachasisa ngesinqumo sakhe uMawadze amapholisa abikwa ijikele intuthu ehitshayo iTiergas phandle kwedale ezama ukucitha ixuku labasekeli beMDC abaze ukuzosekela uSikhala duzane kakhulu lomnyango intuthu yangena phakathi yaphandla abantu bonke abakade bephakathi ababanjwe ngamandla ukuma okwesikhatshana.
Abasekeli beMDC babe lombuthano omkhulu eMucheke Hall eMashingo wesikhumbuzo sempilo kaMnumzana Tsvangirai ofikise eminyaka emibili wabhubhayo lamhlanje. UCouncillor Rodney Jele weMDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uthi ngesikhathi umuyi eyinhloko kahulumende waletha inguquko eyayisobala.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelelwe but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle ngoba wayelesifiso sokuthi ahlanganise abantu beZimbabwe kube lokuthula elizweni lethu, wayelwela abantu beZimbabwe.
Omunye ongukansila webandla le-MDC Alliance unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi umnumzana Tsvangirai ubachiyele umlando wokuletha inkululeko bahlenge abantu beZimbabwe ekuhluphekeni.
Mangikhuluma ngoMorgan Tsvangirai ngikhumbula umkhokheli obesifisela ukuba leZimbabwe engcono, ube ngumlweli wenkululeko.
Kodwa umnumzana Patron Xaba owebandla leMthwakazi Republic Party uthi ngaphandle kokuletha ukusetshenziswa kwedola leMelika akayibonanga inguquko enkulu.
UMorgan Tsvangirai wehluke kulabanye opresident ababakhona ngesikhathi sikamongameli uMgabe nomongameli uMnanagwa ngenxa yokuthi ngesikhathi sakhe se-inclusive government kwaba loshintsho lokusebenzisa i-US dollar. Ngaphandle kwalokho umbuso wabo uyefana.
UMnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF kobulawayo umangalise abaningi ngokuncuma uTsvangirai.
Ube ngumuntu olozelo nesihawu Lokho kwabonakala ngokuvuma ukuthi usetshenzwe ndawonye ngesikhathi sohulumende omanyano. Lapha ubaba uTsvangirai yabo akhetha khona ukuthi hayi, lanxa kuthiwe khona abantu bangatshiyana ngembono kodwa athi kodwa yena wakhetha ukuthi ufake abantu kuqala udubo lulungiswe, umumo welizwe ulungiswe. Sengimbona kathesi ukuthi abekho abantu abanjalo kathesi ku-opposition la.
Laloba iningi likaZulu limncoma ngemisebenzi yakhe, abanye bayasola bethi nga ukhona lamhlanje ngabe akulanguquko, nanku lokhu kuliwa ebandleni alisungulayo kusukela ekubhubheni kwakhe. Lokhu kuthiwa ngumnumzana Albert Chabalala, isakhamuzi sakoBulawayo.
Sambona ukuthi ngabe kukhona angabe wakutshintsha ezimpilweni zethu, ngoba okokuqala vele ngabe ama-elections ka-2018 wadliwa. Okwesibili, uTsvangirai kusegcekeni ukuthi wachiya izinto ezimbi, ama-threats angikhona sasowabona kathi sesenziwa nguChamisa. That undemocratic space abayicreatayo uChamisa ulokhu qhubeka ngayo kathesi, kuyaliwa ephathini yabo, akulanto. So akulanto ayingayitshintsha khona empilweni zabantu.
Iningi labantu liyayincoma imisebenzi kaTsvangirai ngesibindi sokumelana lombuso weZANU-PF, kodwa kulabanye abamsolayo ngendima ayidlalayo ekuhlubukeni kwabanye asungula labo iMDC ka-1999. Kusukela besehlukana labo mnumzana Welshman Ncube, omnumzana Tendai Biti, omnumzana Job Sikala, khathesi ukungena ebukhokheleni okwenziwa ngomnumzana Nelson Chamisa kwakhokhelela ekuhlubukeni kukankosazana Thokozani Khuphe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, sixoliseke balaleli. Udaba lolu belungokuthi usungumnyaka wesibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Abasekeli beMDC elizweni lonke jikelele bathi leli kwakuliqhawe elingathandabuzwayo owayekwazi ukunanza izikhalazo zabantu. Kodwa-ke kulabanye abakholwa ukuthi ubengeke aguqule impilo zabantu, nanku labachiyayo ebafakile ezikhundleni lokhu bezehlulekela ukuletha umahluko kuZulu. Abenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele, abe World Food Program WFP, bathi bazaqhubeka benceda eZimbabwe ukulwisana lodubo lwendlala ebantwini basemaphandleni kunye lemadolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabe WFP lentatheli izindaba, lapho umsekeli omqondisi unkosikazi Valerie Guaneri aveze ukuba udubo lwendlala eZimbabwe ludinga ukusebenzelana kwenhlanganiso ezitshiyeneyo lohulumende. Unkosikazi Guaneri owake wasebenza eZimbabwe phakathi komnyaka ka-2004 kusiya ku-2006 ube eselizweni okweviki wazise ukuba unanzelele ukuthi isimo sendlala sibi.
Coming back to the country for the first time in 13 years, I have been able to, on the one hand, see that some of these challenges have resurfaced or persist.
Uza elizweni leli okokuqala ngemva kweminyaka eminingi, ngibona sokulenduba eziningi. Ilizwe selibele ukuguquka komkhathi lendlala. I-WFP isincedise kakhulu ukuba labo abaswelayo bathole ukudla. Ngibone lokhu emaphandleni eMashingo, ngibone indlala lasemadolobheni.
Qhubeke sithi usizo abaluphayo leZimbabwe ayisilo lwemali kuphela, kodwa lugoqela ukwakhiwa kwamadamu ukuze abantu baqhubeke bezinceda kungelani lokuthi izulu linile loba hatshi.
Food assistance, we are in the process of scaling up to reach 4 million people with urgent food assistance, so that will take a big chunk of the hunger needs in the country.
Emakhaya sifuna ukuba abantu abafika 4 million bathole ukudla. Ngibone njalo umsebenzi omkhulu owenziwa yi-WFP. Sesakhe amadamu azanceda ukuba kube lezivande lokuthelezela ukuze silwise indlala, kube labantu abalutshwane abafuna uncedo.
Omele uhulumende umnumzana Clifford Madurira uthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nendlala.
Yes, we have started to identify people in every community and we have started with Harare and Bulawayo.
Sesikhangele abantu kuzigaba zonke. siqale ngeHarare lakoBulawayo. Sikhanyele ukuba sikwenza endaweni zonke emadolobheni onke ukuze bencediswe.
Kodwa ababandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF akazinikelanga ngenhliziyo yonke ukulwisana nendlala ngoba efuna abantu balambe ukuze asebenzise ukudla ukubancindezela. Liyakhuphuka inani labantu abasela ukudla emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokungani kwezulu eleneleyo elizweni. Ingcwethi zesithi kungabe kubangelwa nangokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje lapho esihlaziya isimo esiselizweni okwamanje kwezenotho ezombusazwe la kwezenhlala kahle kaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uZulu weMalawi lamhlanje uqhubekele phambili esezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga e-commission eyalawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wegcikwane le-coronavirus selizinkulungwane ezedlula amathumi ayisithupha i-63,000 kwele China, labulala inkulungwane phose ezimbili i-1,700 okugoqela izisebenzi zempilakahle. Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General William Barr utshele wabomsakazo we-ABC News ukuthi akazange acelwe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayekethise isigwebo ebesethulelwe umngane wakhe uRoger Stone. Uhulumende manyene lenhlanganiso ezizimele uthi uyaqhubeka ngokuqoqela abantu abahlala eBhinga abadilizelwe izindlu zabo lizulu lesikhukhula njalo balahlekelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala ezalane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo ezidabuka eMathebeleland zisithi lazo ziqoqa impahla ebalisa ukudla, izembatho, imali lokunye. Iningi labantu eBhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla ngemva kwaleli zulu njalo abanye belokhu behlezi ezintabeni lakwezinye indawo eziphakemeyo besamelele usizo. Umnumzana Millions Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izihlomo zakhe eBhinga azikalutholi uncedo.
Bathi bakhalela isizo okufana njengempahla, ingubo, ukudla, yizo izinto adike zikhalela kakhulu lezo esithi abayinazo. Kakhulu futhi labantwana besikolweni ma bengabatholela amabhuku nandani ngoba zenekekhanda. Lesizo lokuthi ikhomishiya ukuthi indawo zokuhlala manje akunandawo zokuhlala. Njengabantu babekhalela izulu ukuthi izulu lizwe, yabona ngoba for a long time khona kunazulu vele kithibe. Ngobana liyakwazi kithi le eBhinga since nini government ayisibekele thina eBhinga. Yabona iBhinga is always too high. Poor iBhinga abantu lamanje basafundela ngaphansi kwezihlahla. Nowadays ngama-2020s abantu basafundela ngaphansi kwezihlahla.
Siyabona uhulumende esithi usetholile ukudla lezinye izembatho. Mhlawumbe khona kuzabafinyelela abanye.
Ya, kungayenzeka abanye kubafinyelele. But ngoba omunye ade ngingakhuluma nake ngizothi ukuthi uminista angazi ukuwafika kuphi kwavakatshela kuphi kuphi indawo. I think yikho lapho sebefinyelele ukuthola khona usizo.
Esanda ukufika lapho bebengatholi usizo.
The day before yesterday, ngisikhuluma bebengakali totally usizo on the ground abantu ade bekhona.
Kungani usithi indawo yeBhinga inakekelwa kakhulu nguhulumeni?
From kudala, uyabona kule ndlela from ukuthi iyabhuwa road, siyabhuwa road, siyabamba ibhokhwe. Ungayi-checka kumap, ithathi. ungayibona is a cut road. But ungahamba akula ezimitara i-dust road enye enzimakazi konke kufile into zikasihambela amanzi ngoba izinto zakudala lezi ngoba izindlela zakhona bayatho ukuthi ezinye izindlela zifile vele totali usahambeke.
Okokugcina, sixoxe labanye abathi baqoqa uncedo lokuhambisa ebhinga abavele emazweni achiyeneyo okufanana lele Melika, okufanana lele Bhilithane la khona ngapho kwele South Africa. Usuke wezwa yini ezinye inhlanganiso kumbe izizalwane zeZimbabwe eziqoqela abantu bebhinga ukudla?
Ya kakhulu abantu bakamthwakazi wangani bazama ukuthi besize ngoba ngiyabona bamemezela ezindaweni ezijeneyo bathi ukuthi no makuthi uhlala eJoburg singaya eBeria ku-5 yo-Abeli edinga umuntu othiwa ngubani bani khonapho bebememezela bethitho ngezindawo ezindawo ngokuhlukana kwazo.
Lo ngumnumzana Millions Nkomo osizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa esilezihlobo ezikhukhulelwe izindlu lezulu eBhinga ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 koBulawayo. Idale elimqoka elenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU National Council linqume ukuba izisebenzi esithola imali ephansi kumele siphiwe i-3,800 ngenyanga engamadola alikhulu elilodwa lamachumi amane $146. Linhlanganiso ivumelane njalo ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi anqume ukuba ilizwe kumele lisebenzise irand leSouth Africa ngoba lilesindo esiqinileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise nje irandi, yiyo imali esibone ngantwa kona istable iyabambeka. So i-General Council-ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi-ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali. So kungcono-ke ukuthi sisebenzise irandi ngokuthi irandi phela lilo singathi liyabambeka aso mali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana-ke kakhulu nelizwe le-South Africa. So sibona kulula-ke ukuthi njengelizwe singa-adopta-ke irandi. Okwesibili, njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise irandi, singabanika-ke ithuba elokuthi banga-stabilize elethu-ke idola-ke i-RTGS njengoba abantu bacela-ke ithuba lokwenza lokho.
Ye, manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu?
Isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi sicweleke ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu, asikazi ukuthi ikhabhinethi iphumelani, sizamelela nje ukuthi besitshele. Kodwa isinqumo yikuthi sikufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga, sesehlulekile-ke ukuvumelana, asilungiseleneni-ke ukuzidifenda ilungelo
lethu. Lo-ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Makhwapheni and Quality Superstars eliphethe idlalade lalo lesine. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Iqembu leli lidabuka eCholocho kodwa lihlabela likwele South Africa. Nanti ilunga lalo uShowdam Kwananzi.
Angibingelele
kibo bonke abalaleli be Studio 7 ikizwe zonke indawo lapho ufika khona lo msakazo. Ngiyabonga ukuthi ningamukele lami lapha ekhaya. Ibizo lami ngushelter wakomkhwananzi, ngizalwa eTsholotsho emhlabeni.
Idlalate leli lilengoma eziyisikhombisa njalo isihloko salo sithi imnandi impilo. Ingoma lezi zigoqela ethi mamoyo, mabareti kanye lethi basikili.
Akode Ambrose, funa ukubonya lo nyaka abafana. Uyathulukana lenceba nje. Yeyisikwame putini laphana.
Litholakala ngapi idlalate mkhwananzi?
Leli iCD liyatholakala kithi kahle kahle ngoba sekunzima kakhulu kuyabodisa emashop. Umuntu uma engabe uyalidinga elifuna kuchuthu uzafonela ke ngumntanami kodwa ngeze inkulu masisiza ngasemculweni. Kuchuthu ngamfonela ke ku 063-549-8076. Ngizacela ukuyiphinda 063-549-8076. Bese kuza ke kawami uShelter onguyokhulumayo 0799-832-018.
Abalandeli ungabachiyela wapi amanzi?
Into esicelayo nje kini balandeli bethu ukuthi lani balaleli ukuthi sicela lisixhase elisikhulise njengoba sibese kuyachaza phambili ukuthi lo mculo siwucula siwuculela lina asizenzele thina uqobo.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwananzi leqembu lakhe lemakhwapheni ngale.
Kodwa linyele noma ekhwapheni afezi sibiwoza. Wasibiwa ngubaba uSomandla. Kusiyo mazilu mcelu ubikekile. Anisamu kwenduna nisufuka nisewancane.
Alafu bathelile.
Nanso ke ingoma indlikizane engoma isigqibela ke uhlelo lwethu siyabonga ntungamile. Yes, singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba zohlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMathebelele and Collective lamhlanje kobulawayo. Abasekeli bebandla le-MDC elizweni lonke bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Morgan Richard Tswangirai wabhubhayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni ngo-half past six. Igama nguChris Gande Lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.